I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission ikale namuhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukhulawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula trust izihlobo labangane. Kugetshwe amathambo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi yi-cross level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleland North. Ababili laba ababejadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxe lentatheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu okungokuqala ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa yikukhulawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland lenkabazwe.
Ngisekhasini kwesiphepha eCholocho lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazi wekwegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kwini okubonile khonapho, bekulabo bani kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekulesisebenzi iqula lonke le ukuthula trust likhokhelwa ngu-Sherry Apple onguye udirector obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories obulawayo ukuthi kuyehlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule-National Peace and Reconciliation Commission bekulobaba uJustice Unare ehamba lomunye wakhe ukhomishina uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe kubikwa babethwele iradio i-umbrella lesikhwama konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke unxa usukhangele abantu unxa kade bakhangele emehlweni kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu bemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lomnumzana Enoch Ngwenya umne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Mangisakhumbula kahle kwaku-1983 kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya ebutheni bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela kanye bakhulume nabo ukutheni bathi bathutshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo bavele bathuthisana nawo amasotha khona asababiza bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotha avele adubula indoda kaSisi. Ngemva kwalokho sebeqeda ukudubula indoda kaSisi uSisi wabe sekukhala uthe sekukhala laphana azesithi yono sibulale la imfazi ye-distance base beyambulala.
Vela abazange bakhuluma okuningi vele?
Hayi, abakhulumanga okuningi.
Singathi nje uzwa njani lamhlanje njengoba-ke lisuse amathambo akhonapho?
Hayi, okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe. Hayi, ngizwe ngikhululeke emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiwarize ukuthi really dadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi ewalaliswa ngaphi njani. Hhayi, namhlanje kodwa hhayi sengikhululekile, sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakoNgwenya.
Singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje?
Okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo.
Abathonga ukuthi bazawenza?
Bathe bayiwasa elaboratory abawakhangela khona yena. Bathi ngemva kwalokhu ma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo, athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawa nokuthi hhayi sesiqedile esikwenzayo, umuntu ngumuntu wenu ngempela amathambo langawenu selingabeka ngendlela elibeka ngayo.
Umnumzana Enoch Ngwenya ngumne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma owabulawa yikukhulawundi. Omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Chuma umne wabo kaMuyi owadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili. Wabulawa ngudutshulwa.
Kuthiwa bamdubula kutheni?
Hayi, kwakungalasizathu vele nje. esokuthi babajule phela bangalasizathu ngoba vele kazange akabambe umphopho empilweni yakhe.
Singathi kodwa uzwa njani amathambo akhe esegijiwe khonapho?
Hayi, mina ngibona sokwenza baku-safe place ngoba bebeyohlala kungikhathaza isikhathi sonke ngoba every time mangifika ekhaya ngidlula khona ethuneni le. Hhayi, lisegangeni 19 kilometers away from home.
Kuthoni kodwa-ke namhlanje sokwenzakalelo?
Kodwa inhliziyo yami sizadlala phansi. Plan B ukuthi sengihambeka ngapha.
Uthini umndeni wenu ngakhona okokwenzakalelo?
Hayi, umndeni wethu lawo hayi awulasipho sibi labo nje sebekhululekile ukuthi isihloko sabade sisegangeni sesiphumile egangeni.
Abenhlanganiso yokuthula trust bathi bazama ukunceda ukugebha amathambo abantu ababulawa ikugulawundi ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwami kuphumelele kakhulu.
Ye, so ubona zani zakwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khona?
Yeyenzakala ngoba ngibonakala kwamkhulula indaba.
Ye,
futhi kuyabeka ukuthi khona i-NPRC yona izaqhubeka ilungisa into ezifana naye.
Ye, singathi kuyasebenzeka kodwa
okwanamhla kusebenzekile sonanga into ezindlela umsebenzi.
Ukuze uya phambili lizakuhamba ngaphi lisuka lapho? Awuleqiniso lokuthi ngayani?
Thina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide clinical expertise, nothing else. So silandela ngemva kwabo.
Bekunabafundisi njalo kugejwa amathambo abantu laba?
Mina ngingumfundisi uRabson Zikhali.
Yebo baba Zikhali, lisebenze njani khonapho?
Hayi, kusebenzekile.
Singathi-ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho, uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni?
Ngesikhathi kuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile, ngesikhathi kuqaliswa ukutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo abanye bakukhanyisi bakube ukukhala okuthile, then ngenza ukuthiwa sekukhitshiwe, sekukhitshwa amathambo sefakwa lapha ngaphana, bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa nabo. Abaningi bathe bona sebesizwa okungconywana phakathi kwabo, sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu. Abathandekayo babo sebezakudela ngoba sebebabonile laba abayizihlobo zabo. Kungake ngizwa khona lokhu-ke kuvele esibili, kukanti balokuthandabuza kuthize ukuthi kule nto enjalo yenzakalayo.
Singathi-ke kuyiwa phambilini, ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi?
Yes, uma uhlelo lungaqhubekelela phambili kuzanceda abantu ngoba abantu bayaswele ukuthi babe le-closure kuye. Bafike esigabeni kubuya ubona sibili i-reality ukuthi umuntu abafile for sure wafa.
Kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amathambo abantu abaningi ababulawa yigugulawundi okwakuthiwa yayidinga amalucatsha ayecatshangelwa ukuthi ayesekela umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo owayekhokhela ibandla lezaphu. Unkomo owakuphika lokhu wagcina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugulawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amathambo ezihlobo ezabulawa igugulawundi. UMnumzana Joseph Chuma webandla lezanu-PF uthi lokhu kuzakwenza ukuthi abantu ababulawela izihlobo zabo bathothwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okaphezulela sokuvulekulela asikhulumeni sibonisaneni. Into mina engafuna ukubana yigcizelele kakhulu ingene ebantwini kuyona asivuleni ama-avenues wonke esingabe silawo sikhulumisaneni siboneni. Uyabona into one abantu abangalazeleleni nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba omunye umuntu umhlambanisile ehluke ukuxolela. Yani umuntu uyahlala lobe ne-power over you amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobe uzondile. Okusho ukuthi mina kuza kuvalela ukubana ukwanise ukuya phambili okunye bengahamba phambili ngabo uphumelele ngakho.
UMnumzana Joseph Chuma ukubandla le ZANU-PF.